So we see card is in the Babu VOA in the Bele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili. Ikhomishini ebona ngezokhetho ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu ababhalise besithi bahlala endlini inye eGariba ukuze bavote kuma-by-elections amakansila aza kwenziwa ngomgqibelo.
Abazakhethwa ukuthi bancintise bengathethwa ngama-province sebencintisa ku-Congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuwe President.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba iCongress yokukhetha inkokheli yalo entsha ngenyanga ezayo.
Ukukhona msakazi ukuthi umama udokotela ukhuphe uthime abula abanye abakhokheli ababalisa ubaba uprofesa Osman Ncube labo baba wa-ethnic obhedo wobulawayo.
Kuqhamuka ukufuthelana eMelika phezu kwesinqumo senkantolo yaphezulu esalisa abesifazana ukukhipha izisu ngokuthanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu 87 ababhalise ukuthi bahlala endlini inye kuward 8 eGariba lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwe-by-election olokudinga ukansila walindawo ngomgqibelo. Umbiko ewethule izolo izeki ithe uZulu kumele abekwazi ukuthi ayilamandla okwala ukubhalisa umuntu nxa ethe waveza ikheli yalapho ahlala khona. Ithi njalo ayilandlela yokwazi ukuthi ababhalisayo bayabe beqinisile yini ukuthi bahlala endaweni thize. Kodwa likhomishini iyakuvuma ukuthi abantu laba babhalisa ukuthi bahlala kukheli ethi 1110 echiwara lanxanje le kuyindawo engayisiyo yokuhlala. Ngokunjalo izeki ithi uZulu okhonona ngalolu daba kumele aze kuyo azevula icala ukuze liphenye ngabagcini bomthetho. Ukhetho olwedluleyo bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bahlala endaweni thize lapho abavotela khona. Izeki izaqhuba ama-by-elections amakansila eGariba ngomgqibelo kuward 3, iward 4 kanye lakuward 8. Kuzaba lokhetho njalo eRusape kuward 5, eChitungwiza kuward 7, eMutare kuward 14 lakuward 16 kanye lakoPfura kuward 14. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha we-Ordinary Congress ekupheleni kwenyanga ezayo. Lithi njalo amalunga alo azaphatha ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuguqula isisekelo sebandla kumbe iconstitution nxa kulesidingo. IKongress le iza ngesikhathi amanye amalunga aleli bandla esola umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora kulandela ukunqotsha kwalo kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho lapho elehluleka khona ukuphuma ngitsho lesihlalo esisodwa nje. sixoxele sikhulumele saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Sagcina ukuba le-Ordinary Congress ngo-2014 okwavuthangira esakhona. Ngakho okwaphambanisa yonke imizamo yokwenza i-Congress ukuthi i-Constitution yethu yabunjwa ngendlela yokuthi nxa umkhokheli sebhubhile kumele kuqale kwenziwe i-Extraordinary Congress eqala ifake umkhokheli webandla onguye oba legunya kumbe amalungelo kumbe amandla okuthi abize i-Ordinary Congress. Sakwenza lokho mhlaka 27 December 2020 ngokufaka ubaba uMonzora. So wasebiza i-Congress le kwakumele sibe layo ngo-February kodwa sithe sesiyibizile ukuthi sibe layo ngo-February kwasokusiba lama by-elections ngo-March mhlaka 26 okwenza ukuthi ibandla ligcine lifaka eceleni uhlelo lokwenza leyi i-Ordinary Congress ukwenzela ukuthi sikhangelane lama by-elections. Ama by-elections esedlule ibandla belesingasela mali eneleyo eyokuthi liqhube umsebenzi we-Ordinary Congress. Ngakho yikho sikhangelele kubo-June ukuthi nxa singalungiselela kusafika ku-June into zethu ziyabe zime kuhle ukuthi sikwanise ukuthi siluqhube lolo hlelo lowe-Ordinary Congress. Ordinary Congress kuyabe kubuya ama-delegates from ama-ward kusiya kuma-district kuma-province. Bebuya inhlangothi zonke zelizwe ama-province awonke wengu-12 okubalisela le-South Africa, le-America, labo-Britain ngama-province ngitho nalawo. Ku-Congress kunengi okwenziwayo ngaphandle nje kwento zezikhundla. Yikho abantu ababuya khona lenhlelo zebandla esingathi ngama-policies.
Bakhona yini esizabona bencintisana loMonzora labo befuna ukukhokhela ibandla?
Ukukhethwa kwabantu ezikhundleni zobukhokheli ku-MDC kuvele kuyayenziwa kuma-Congress yonke. Ubabuthwangirayi wayehlala ekhethwa kungela ophikisayo. Ngakho kathesi sakubona kuvuleka ubaba uThwangirayi esebhubhile besiba khona abaphikisanayo lapho ubaba uMonzora anqoba khona nge-883 votes, umama uKhuphe esiba le-118, ubaba uMzure esiba le-14, ubaba uKomishi esiba le-9. So nxa kungenzakala ukuthi babe khona abanye abazafisa ukuthi bancintise, umthetho wethu uthi kumele kube ngabantu abathola ama-nominations avela kuma-provinces. Lizakhumbula ukuthi yiyo into eyahlupha ubaba uChamisa ukuthi abe ngu-vice president we-MDC ngoba wayethethwe wafakwa ngubaba uThwangirayi, ubaba uThwangirayi engelamandla okwenza lokhu, kukanti njalo ubaba uChamisa wayengazange nominator ngama provinces ngesikhathi se-Congress ukuthi abe ngu-vice president. Yikho nje kwasifikisa khona lapha. Ngakho ke bonke abantu abafuna ukuthi bangene babe ngabakhokheli be-MDC kumele kuqale ku-branch, kuye ku-ward, kuye ku-district, kuye kuma-provinces. Ama-provinces yiwo anominatayo abantu okumele babambe izikhundla ze-national, kanti lawa ama-provinces abe nominatwe ngabama-district kusehla kanjalo ngakanjalo. So abazakhethwa ukuthi bancinti bengakhethwa ngama-province sebencintisa ku-Congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuye u-president kusehla kusiya phansi kuzikhundla zonke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDC. UNkosazana Thokozani Khuphe uyaphambili ngokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, lanxa nje abanye besithi kabamfuni kubandla leli ngoba wadala umonakalo omkhulu ngokuxotshisa amalunga alo ePhalamende kanye lakumakhansili lisayi-MDC Alliance. UMakhuphe wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uselilunga le-TCC kulandela ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDCT ngomnumzana Douglas Monzora. uMakhupe sekube imikhankaso endaweni esifana leMakhandeni koBulawayo ebubi kanye lasePlumtree lapho akhuthaza khona uZulu ukuthi avotele umholi we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga ebandla lakhe kukhetho lokudinga umongameli amalunga ephalamende lamakhansila ngo-2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaMakhupe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Okukhona msakazi ukuthi umama uDokotela uKhuphe uthime apho labanye abakhokheli ababalisa ubaba uProfessor Osman Ncube labo baba u-Abednego Bhede woBulawayo egqugquzela abantu ezindlini ukuthi abahambe beyebhalisa ukuvota ngoba uma bengabhalisanga ukuvota koBulawayo kungasaqunywa amanye ama-constituencies kube lama-constituencies amalutshwane. So ke injongo yenhlelo eziyenza ngeyokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi bahambe beyebhalisa ukuvota njalo ngomnyaka ozayo bavotele ubaba uNelson Chamisa. Yikho lokhu aphinde wayakwenza futhi emzini wakhe eLupode esabeleni seMathebeleni North ebubi lapho wade lomhlangano lezakhamuzi lazo ezigqugquzela ukuthi kazihambe ziyebhalisa ukuvota ngesikhathi sebhilisi leyade khona njalo kazigqugquzele abantwana asebethene 18 ukuthi babhalise ukuyevota.
Sike sezwa abanye bengani kabathakazeleli ukuthi uDokotela Khuphe akhankasele ibandla le-CCC besithi kabamfuni. Manje liyadibana labo yini abatsho njalo lapho eselihambe khona?
UDokotela uKhuphe sebhode izabelo zeMathebeleni zontathu ezibalisa uBulawayo, iMath North leMath South. Akula ngitsho lomuntu oyedwa aseke wahlangana laye wathi amfuni kubandla le-Citizens Coalition for Change. Lezo zinkulumo zabantu abazisuthileyo abafuna ukudefenda lokuprotekta izikhundla zabo ezingenani labantwana beZimbabwe abadubekayo abafuna kube lotshintsho lapha elizweni leZimbabwe. Ungakhangela msakazi indlela abantu abamukela ngayo uDokotela uKhuphe akula kuthandabuza nakancane ukuthi labo ababesithi kabamfuni abakhulumeli abantwana beZimbabwe, abakhulumeli uZulu weZimbabwe, bazokhulumela bona lezikhundla abaziphetheyo okwamanje abesabela ukuthi zingathi masezithathwa ngabantu uma ibandla la eli-Citizen Coalition for Change lijoyinwa uZulu wonke weZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, usuka ngaphi, ukhulumani ungumhlobo wuphi.
Kulabanye njalo abalemibuzo yokuthi kungani nxa uDokotela Khuphe ekhankasa ngababoni ehlangana lodubo oluhlangana lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, lina likuthatha njani khona?
Akusiqiniso msakazi ukuthi imhlangano kumbe engathi imkhankaso eyenziwa nguDokotela uKhuphe yiyo yodwa engabi lempazamo kumbe engaphanjaniswa ngamapholisa elizweni leZimbabwe. Okuliqiniso yikuthi kule mhlangano eminingi eyenzakalayo lapha ekhaya ephanjaniswa ngamapholisa, njalo kuleminye futhi njalo imhlangano eminingi ehamba smoothly ingabi lokuphazamiseka elizweni leli eleZimbabwe. Lokhu okukhulunywayo zinkulumo zabantu bangelanto yokwenza.
UMnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ithi amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo kanye lawezanu-PF izolo asole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele inkohlakalo. Inyo Zimbabwe ithi ukubotshwa kwezimota ezithwala abantu ngaphandle komthetho sokudala ukuthi abantu abanengi baswele okokuhambisa emsebenzini ikakhulu emadolobheni. Ikroniko ithi isibhedlela seMatadei koBulawayo siphakathi kokuqheliswa. Isikhathi sembiko yenu.
Salubona ngokustudio sezulu. Mina unkomo lapha nesikhutini sakumakhaya. Mina isibizo sami ngizulu wonke kube ngaphakama hamba yovota. Sambeni sonke sivota. Ya, sivota iTriple C. Sike sizame ukulwa nalo mbuso lo owezano, hey, ngoba siyahlupheka. Siyahlupheka mpela. La amanye amaphathi sizowabona izalo singaphandle. Isibizo sami nje ukuthi siyikhiphe izalo iphume out. Sike sibone ukuthi iTriple C kathi siphathele. Ngiyabonga sihloza.
Siyabingelela emsakazweni Studio 7 sibonga kakhulu ngomsebenzi omhle esiphathele wona. Sibingelela abalandeli benu angaze singathi bahlala kunjalo. Sithanda ukuphawula ngalobhuti obethina la eMzantsi Afrika kubusa uRamaphosa esehlangothini lamaVenda. AmaVenda ayiminority balutshwane. Siyabonga ukuthi siyamuzwa kahle kahle ukuthi into ayisho yiphi kodwa kuhlukile langapho eZimbabwe. EZimbabwe ngapho kubusa i-dictatorship kunzima ukuthi kungaba lula njenga la eMzantsi Afrika. Kade kuqalele iSouth Africa lokuthatha umbuso ule democracy entandweni ngayifani nalapho. So lapho ke sicetha abantu bakithi beqale bebambisane bonke ukuthi bangamashona bangamadonga bangamavenda bayimhlobone bebe into eyodwa bezama ukubambana ukuthi umavunya kozawo bevotela iparty le yabona esenshamisa iCCC bebe into eyodwa bebengaba benamandla ukuthi bangakwazi ukuthi bekhiphe iZanu PF government le dictatorship le bekwazi ukuthi befaka intando eningi. Mhlawumbe singabona ezinye izizwe zikwazi ukuphatha kulelo lizwe lelo. Okwamanje uma besadonselana ngapha nangapha abantu bakithi basekudena ngeke baphupha belikhulu lelo lizwe ukuthi belifake entandweni eningi. Bazahlala bebaleka besizala eSouth Africa bezozama idemokrasi yona leyo abazathola beyixotshelwa beyibulawelwa futhi nala eMzantsi Afrika. So sicetha abantu babambisane bonke benze into eyodwa. Maybe ilizwe labo lalo lingake liphathe intando eningi. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo.
Yes, Studio 7 linjani? Linjani basakazela isazela izindaba? Hayi siyazizwa izindaba. Libamba injalo mpela, hayi siyazizwa mpela izindaba. Siyazizwa lembono yabantu, siyazizwa lembono yabantu. Ama social media laba bepowera ku Studio 7 bakhuluma bathi thina njengabantu bakomthwakazi kumele sincedise iCCC kaChani sasikhipha izalo. Kanti thina njengabantu bakomthwakazi sikhipha izalo esayifakayo. Boqa ngoba izalo PF leyiziwe sembusweni yibo chamisa labo magalela mafa yiyo abayifakayo izalo PF ngo-1980. Bonke nje abantu basempumalanga bonke bayiba bayifakayo izalo PF bayinika amandla ukuthi ingaphuma esihlalweni izimbi zabo ukuthi khangaze. So namhlanje thina njengabantu bakomthwakazi khathi sikhipha izalo sifaka ubani futhi masikhiphe izalo sithi sifaka ubani sifaka uchamisa. You know why divika ngezani? Nje kubonde vele siyabe sidlala siyabe siyadlala vele siyabe siyazi into esiyazi abantu bakomthwakazi masithi sikhipha izano sifaka uchamisa sikhipha idonke enkulu sifaka idonke encane laphana yabonde vele akungeke usebenzele nje abantu bakomthwakazi ngeke usethele utetafuleni ngakho mele nje sikhipha izano sifaka umqondisi emrp owakithi lathi sike sithi hayi owakithi impela masithi izichazo sihambe semtshoti hayi ndoda lapha sihle izichazo into ezinjeni uchamisa uzambonana uhlala komrewa le. So abantu bakithi insenza bakusho ukuthi thina asizame ukusekelela lanto kwakithi sibe lokwakithi. Kanti abantu bempumalanga bahleka bethi kathi lina vele yini iparty yiphi? Kanti singena party sikhathi sonke lesi besihleka bethi kathi yini iparty yiphi kodwa sase singena party. Kodwa nasi eMRP isivukile uhlakala komthwakazi oluvukile eMRP asisapoteni bantu bakithi.
Linjani basakazi labalaleli? Mina ngivuna ukubonisa abantu ukuthi lokho ukuthi amaNdebele kawabusi eZimbabwe ukuthi njengale South Africa siyabona nangiyana umvenda uyabusa okwamanje lwani ubusa ngenxa yokuthi ku-under i-ANC i-ANC iyarotator
ukuthi umhlobo uke umhlobo uke but kuyeka kuzanpiyo balovalwa enxa yokuthi besabe ukuthi umbe kungangena omunye umhlobo like iNdebele uzovuka ikakhulu njengempilyane yeGugurahound but singakukhangela kwamanje amboni mina kungaba le Ndebele lingakhulula iZimbabwe akube le shona elizakhulula iZimbabwe umshona lo angakhulula iZimbabwe uzoyenza umthetho wokuthi sokurotetwa ukuthi vice president umbe kungena iNdebele laye alandela abe ngupresident kungene umkhalanga next vice president laye abe ngupresident ngaleyo ndlela hawu lapho singakhululeka but okwamanje hayi mina mbono kungaba le Ndebele lingakhulula iZimbabwe as long amashona kuthi kunje so ngoba futhi amashona bahle ngoba abarayi nokuthi baningi so bathathe advantage yanaleyo.
Sanibonani Studio 7 livuka njani labalaleli kanti inyanga zezulu kanti zaqedwa zonke yini liGugurahound yachiya isiqede yini inyanga zezulu akusela even inyanga yezulu engasisiza kulabo bantu abathathu laba abantu abathathu engilesifiso sokuthi kuba ithunya kuba kuthunya izulu izinyanga zakhona zibachaya laba bafana abathathu uMnangagwa loChiwenga loChamisa labo bantu mabengafangelanga linye labo bantu bobathathu uChiwenga loChamisa loMnangagwa iZimbabwe yakhululeka iyakhululeka iZimbabwe lizozithola nalise likwelinyizwe lizozithola selikwelinyizwe kanti inyanga zezulu zaphela yini zaqedwa iGugurahound.
Sanibonani basakazi bahle, sanibonani, sanibonani basakazi abahle, sanibonani, sanibonani. Mina ngibike sibasa ngibuya lapha eTsholosho, eTsholosho phansi kwa-7 aphansi kwendlula uSiphoso ephelela lapho igama ngithizeni. Mina ngizama ukuxwayisa laba abahleli ukuthakaza, ngibotelele imithakazi. Hawu kanti umthakazi siyamvotela kanjani ngoba akangeni kupresidential, so sivotela abantu kupresidential. Kuze uvotela ama-MPs nama-councillors endozi enesikhundla esifithi sesifaka uMnangagwa kwezopresidenti. Still kuyafana nokuthi abantu esiyenza leyo. Bayakhala abanye nabane-DA amazenda ayakuse-South Africa. Ingoba wayengaphansi kwe-ANC yakhona ukuthi usungule ngaphansi, so sesicela ukuthi lathi sifuna ukuvotela i-CCC, sifuna umfana omncane chethe-chethe kwaZimbabwe yakashintsha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi unobhala jikelele we-United Nations uMnumzana Antonio Guterres uphakathi kokwethekelela kwele Nigeria kuhambo lwensuku ezimbili. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abe-Al-Shabaab bahlasele inkamba yamabutho omanyano we-African Union kwele Somalia izolo. Singene kudaba lwemelika. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kukaZulu waleli lizwe phezu kwesinqumo sedale le-Supreme Court esiza kwesula ilungelo labesifazana lokukhipha isisu ngokuthanda kwabo. Lanxa inkantolo le ingakasethuli lesi sinqumo sesisaziwa kulandela ukuphuma kwaso ephephandabeni le-Politico izolo. Kunakanelwa ukuthi kulesi sebenzi salenkantolo esisithumele intatheli zindaba okuyinto ecunule umahluli omkhulu uChief Justice John Roberts yena osevule uphenyo. Isinqumo lesi sesula leso ebesisipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu ngokuthanda esethulwa inkantolo yinye ngo-1973 kudaba olwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Roe versus Wade. isinqumo lesi sesiphehle ukudlephana okukhulu phakathi kwabebandla lama-Republicans bona abasisekelayo kanye lama-Democrats wona athi inkantolo yenze iphutha. Umongameli Joe Biden laye wethule umbiko echotoza iSupreme Court esithi iyaphambanisa ngokuthathela abesifazana ilungelo elibalulekileyo lokuzikhethela ukuthi bayamfuna na umntwana kumbe hatshi. Udaba lolu lukhangelelwe ukuba lomthelela kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMelika unkosozana Brenda Moyo.
Okumangalisayo bengathi umbuzo wokuqala ungaba ngokuthi kanti vele ugwalo lona lolu luphume njani ukuthi luze luyengena ezandleni zalaba bezindaba abepolitiko, yiwo ngaba ngumbuzo omkhulu. Kungabe kuyikuthi engxenye omunye ujaji yini ubengathabanga ngalolu daba wasedlulisela ugwalo lolu kwabezindaba yini kasazi? Kodwa lokho hayi engxenye yindaba encane kule ndaba yona le esikhone ukuthi abesifazane sebethathelwa ilungelo lokuthi benelise ukubana bakhiphe izisu. Ubana umthetho wona lo Roe versus Wade kungumthetho wabekwa ngani balimbalo ngani sokuyi 50 years ago ukuthi abesifazane bayenelisa ukubana nxa umuntu engabona ukuthi akenelisi yini ukuthi azithwale kumbe ayenelisi ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni ulelungelo lokuthi akhiphe isisu. Abanye bayakhipha izisu ngoba engxenye umuntu uyabe ebanjiwe esingathi yi-rape. Abanye bayakhipha izisu engxenye umuntu kuyukuthi uyazibona ukuthi kasozenelise yena ukuthi agcine umntwana. Kodwa bembona njalo ukuthi kwamanye ama-states besokufakwe isikhathi sokuthi nxa umuntu engazithwala kwedlule kumbe sithi inyanga kumbe ngisho amaviki angu-15 kasenelisa ukuthi akhiphe. Amanye ama-states abefake kethwe njalo ukuthi isisu kasikhitshwa nxa sesedlule amaviki athize. Abavumelanayo lapha ngama-justices kumbe yinto ngabo-judge abangama-Republican yibo abakhanya besiya phambili ngalolu daba. Ngingazi ukuthi kutshoni kwabesifazana kumalungelo abesifazane lapha kwale Melika, kodwa kungaba yinto enzima kakhulu nxa kuyukuthi bazalithathelwa leli nyathelo. Ntungamili singazi ukuthi kuzaphetha ngani lolu daba. Bone lo President Biden la esithi uzazama ukuphikisa. Sabona njalo uSpeaker uNancy Pelosi laye labanye bakhe bekhanya abangama-Democrats bekhanya bevuma ukuthi hayi lokhu kuyinto ezaphambanisa izinto eziningi ezathathela abesifazane ilungelo labo lokuthi bakhiphe izisu.
Njengoba kuvotwa kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka, ubona isinqumo lesi isisiba lomthelela yini kulolo khetho? Sisenza abantu bavote beyamele kuhlangothi thize.
Udaba lolu ole abortion ludaba olukhulu kakhulu uma kukhangelwe indaba ezama elections kumbe ikuyisikhathi sokhetho, ngoba abamabandla bakhankasa ngalo. So sokulungiselelwa ama midterm elections la ukukhanya ngani ke ama Republican azakhankasa ngokuthi umthetho lo ususesulo. Ama Democrats asazi ukuthi azakhankasa esithini lapho kumbe labo bazabe belwisa ukuthi umthetho lo uhlale ukhona ungesulwa. Ngibona inhlanganiso eziningi ezabesifazana lapha kwele Melika ziyawufuna kakhulu lumthetho ukuthi uhlale wolokhe ukhona. So angazi ukuthi kuzahamba njani khonapho lokuthi abantu bazavota bekhangele kumbe bazavotela ama-Republican ngoba besule lumthetho kumbe bazavotela ama-Democrats afuna lumthetho uhlale wolokhe ukhona khonapho wolokhe usebenza elizweni. Lolu ludaba olukhanya luzahlupha sibili ngoba bengibukele nami izindaba namhlanje kanje ngisizwa hayi abesifazana bayakhonona sibili besithi umthetho lo oka Roe versus Wade kumele uhlale ukhona ukwenzela ukuthi abesifazane benelise ukukhetha nxa umuntu engafuni ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni. Asazi sizabone ukuthi kuzakuyanga antsho ngesindebele kuthiwa sizabone ukuthi kuzawela ngaphi indulo xa kucawa.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu ababhalise besithi bahlala endlini inye eKaripa ukuze bavote kubyelection yekansila kulindawo ngomgqibelo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba iCongress yokukhetha inkokheli yalo entsha ngenyanga ezayo. Kuqhamuka ukufuthelana eMelika phezu kwesinqumo senkantolo yeSupreme Court esalisa abesifazana ukukhipha izisu ngokuthanda. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihla wa ngo half past seven. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo half past six. Yimi untungameli Nkomo.